mbona ngani ukuthengisela ukuthi kulohlupho phakathi kuzano la ku MDC ngoba nxa kuyikuthi uwinile i-election ngkhaya leli isayidi ngezano uyenza kuhle akula need yokuthi ubize abantu bezoyendosa umsebenzi owenzayo ngokuthi babize bezotshengisela ukuthi bayakusapota kumbe balokhu belawe so kuzano isayini yokuthi kuleyinye into abakwazi ukuthi ihamba wrong kuleyinye into abayibonayo ukuthi ayisahambi ngendlela and ngesikhathi lesi yi-economy yikho sebebiza abantu ukuthi bezothi noma i-economy ingahambi kuhle abantu belokhu besithanda bese sithi ku-opposition mbona ngani kutshengisela lakho uhlupho lwe-leadership because yisikhathi okumele ukuthi nxa umuntu eku-opposition enze i-politics ezimnandi kakhulu ngoba umuntu osewinile sehlulekile ukurani ilizwe njenge-opposition isikhathi yena ukuthi hhayi salitshela ukuthi umuntu lo uzawina sesehluleke ukurani ilizwe njengoba lakho sakuthi nakukuyehluleka senzele but ngenxa yokuthi i-MDC siyehlulekile ukuprovida kumbe ukunika i-leadership yena le efunakalayo sebethathwa ludumo labo ukuthi hhayi allright njengalaba sebemathile lathi asimatheni but umbuze ukuthi into enhle bamathile umbuze ukuthi sebemathile so wathi
ye siyabona ukubana bathi bona sebeyaqhubekela phambili ngokufola khona lokhu abakwenzileyo besedolobheni leMdare ungathi wena lo
kumbuza amarali kaGrace ukuthi uGrace wabhodilizwe lonke esenza amarali yena waba lo mbuzo ngoba athi eqeda khonapho waxotsha uJoyce Mujuru so abe-opposition bangahambe eMtare behambe egogwe behambe ngaphi ngaphi kuyazakala ukuthi imajority yabantu abadubekayo njalo abasapota izanu basemakhaya i-opposition ithumayela ebantwini asebevele sebesebandleni ithiya egabheni kumele behambe etholojo eHurungwe eUzumba Marambafungo eLupane lapho kula 2 million yabantu abalamba khona lapho kula bantu ababakhafulayo ngo-2013 bebakhonvinsa ukuthi abantu labavotela ngo-2013 abasayenzi lokho bathi bazakwenza ingaphi imisebenzi eyi 2 million abalithembekayo yona ingaphi 15 billion yama-diamond ingaphi ikhono labathi zabahle khona so yikho lapho i-opposition emele ukuyiconcentrate khona ngoba kathesi vele bathumayela ebandleni ebantwini abakhulwayo already